ayakhelwanga egrawundini ngathi ekuleni kagovernment istate land kuyavumeleka ukuthi engakwanisa ukuthenga nxa efuna ukuyithenga and sakhumbula sisegovernment ku-public works wake wenza ama-inquiry sayenza i-evaluation samnika i-figure safollow i-channel zakhona ukuthi zwisisa ukuthi nxa efuna ukuyithenga uyithenga ngemalini sayenza njalo futhi lakubaba uMtambara ngoba wonke lawana ngama-state residences angekho ku-state land then kuhlanganisela lo mama uMakhokhela indla ehlala is a state property but engekho ku-state land so at any time nxa bebezafuna ukuthenga they allowed ukuthi bethenge
okokuthi nxa kuyikuthi engathi uyayifuna ubaba uTswangirai imali yangkhona iyabe iyahlawulwa libandla yini kumbe iphume esambeni sakhe
hayi nxa kuyikuthi uyayifuna ezifunela ingeyakhe ngambona ukuthi ibandla lilani lakhe but nxa kuyikuthi ibandla yile elifuna ukumthengela kumbe kuyithengelwe kuyi-property yebandla then lapho ungathenga khona ibandla but wokatizi njengebandla ngakasicela ukuthi simdingele indlu ngasiyazele indlu yakhe lapho ahlala khona nxa ezayithenga uyayithenga nje iyindlu yakhe
njengoba utshilo wena ukubana umsekeli wakhe uMakhuphe kunye lo mnumzana uMtambara batshengisa ukuthi bayafuna usakhumbula yini ukuthi zaziyimalini indlu lezo
hhayi esikwenzayo ukuthi ngithi sakhangela ukuthi sayithenga ngemalini sasesikhangela ukuthi kwaba lama-renovations ama-improvements ayenziwayo nisafaka then yona i-formula yakhona umthetho wakhona ukuthi nxa kulo muntu ohlala phakathi siyakhipha 25% of ivalu esiyabe siyizuzile but angeke ngatsho ukuthi kwaba yimalini all in all ngoba loku kuyabe sifuna bona abanikazi ngoba kuyabe sekuyi-property nxa befuna ukuyithenga kodwa sayenze i-evaluation sakhangela ukuthi sayidinga ngemalini safaka ama-improvements i-cost yama-improvements sasesikhipha nje okuyi-25% ukuthi njengoba ubunguyi-sitting tenant ephakathi